Abaphila ngokuthengisa kobulawayo bakhala ngokukhahlanyezwa lokuphanjaniselwa ibhizinisi libandla elibusayo elezanu PF ngenxa yomkhosi wabasakhulayo walelo bandla okhona ngomgqibelo kobulawayo. Abathengisayo laba bathi baziswe ukuthi basuke kosekusile ukwenzela ukuthi kulungiselelwe uMongameli Mugabe ozazovula information center eposo yakosekusile. Unkosikazi Mabel Mhlanga othengisa kosekusile uthe lokhu kuzakwenziwa balahlekelwe yimali kakhulu ngoba bevele beziphilisa ngokuthengisa.
Kusasa kuthiwa uMongameli uyabuya kosekusile eNkulumane. Ngakho-ke sesimisiwe isikhathi sethu sokusebenza sokuthiwa sitshayise masinyane. Sebesifakele ukuthi sitshayise ngabo-2 ukuthi bakliye indawo belungiselela ukuza kukaMongameli. Ngakho-ke asazi ukuthi njengoba sithwele kanzima kanje sizathengisa sithini njengoba siyabe sikhathele isikhathi. Namuhla sithengisa half day, kusasa sikho total. Ngakho lokhu kuzaba yilosi enkulu sibili kithi esithengiseyo.
Omunye njalo othengisa kosekusile uMnumzana Nkosana Ncube uthe kuyadanisa kakhulu okwenziwa yileli bandla ngoba kuyilo elathembisa imisebenzi eminingi kodwa lokhe ingabonakali njalo nxa uZulu esezama ukuziphilisa sedudulwa ngamapholisa.
Thina phela siphila ngokhona kokuthengisa lapha nxa besithi singathengisi bathi siphile njani. Ukuthi besinike isikhathi sokushayisa thina sitshayise ebusuku ngoba ebusuku yokulapho kule mali khona. Nxa besithi sitshayise emini akula mali esiyayenza. Bazasinika yini imali yendi abasikhuthisayo namhlanje? Asifuni thina lokho. Hayi siyabe siyakwenzani vele eralini yakhona ngoba thina yethu imisebenzini yokuzisebenza vele asiqhatshwanga umuntu. Bona basincitshe imisebenzi kade sebefuna sihambe eralini sitshiye imisebenzi yethu. Engani bazasinika imali akula bazasinika khona.
Iposo yaseNkulumane ilungiswe ukuze kube le ndawo yokutholelwa ulwazi oluthile e-Community Information Center ezavulwa ngumgabe okusemthethweni. UMnumzana Alec Maphosa olwela amalungelo oluntu uthe kuyadanisa ukubona uMongameli welizwe ezovula indawo enjenge-Community Information Center kulokuthi kusungulwe inhlelo ezinkulu ezitholisa uZulu labontanga imisebenzi.
Kuyasimangalisa masikhangela okwenzakalayo ukuthi every time uMgabe siza ngapha kobulawayo kuyalungisa umgwaqo kodwa namuhla ngoba seza kuya kosekusile other side of town sokulungisa lo masiye phambili kulungise lezinye indawo esuka eWhite City ziqonde eNkulumane. Isimanga nje ukuthi i-development leyi ikhanya iserva umuntu oyi-1 onguRobert Mugabe kuphela but silama issues afuna i-development amaningi anjengezibhedlela service delivery nje from i-city council asiyitholi njengezakhamizi yakobulawayo. Kuyisimangalise njalo ukuthi baqakathekisa umgwaqo kodwa mzane Gulu Mugabe bampaphisa bemise emalaysia lapho kulezibhedlela khona. So siyabe sicabanga ukuthi imali yakhona alubani iyathathwa ilungise isibhedlela ilungise all the other facilities ezifunwa ngabantu i-development yankhona ibe uniform ingaqondani lo muntu oyedwa.
Namhla emini kobulawayo abatsha abezanu PF bebefola bekhatshwe ngabeqembu lomculo elabalinda amajele emizameni yokuhuga abantu ukuze baye khosini wakusasa. Ihlekana labantu libonakale lilabo eCity Hall. Imikhosi yabasakhulayo bezanu PF ikhokhelwa ngumgabe isiyenziwe ezigabeni eziyisitshiyagalombili sokusele kobulawayo leHarare. Inkokheli yabatsha ezanu PF kobulawayo ibikwa yabumba ikomiti yokudinga inkulungwane ezingama-50 amadola yokusebenzisa kulumkhosi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.